Siyabonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ngwabakazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Kambe kungakutshengisa kwehlukana kwengqondo zabekholo.
Zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi. Labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela kwenziwe imuli yako iTaitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana. Licala yini ladalwayo?
Abantwana laba ngababhadalwanga, ngaba bengaqhatshwanga. Abantwana abezihlukwezi angibothi lapha kuye-priestess la.
Othi nguye owakhethwa kuba inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angomakhelwane esazisa ngobukhosi bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kulumsakazo. Kulama bishop ambalwa awenkonzo ezitshiyeneyo ahlangane ngolwesithathu eHarare akhuthaza ukuthi uZulu athandazele uMongameli Mugabe besithi ngoba nguye owakhethwa nguNkulunkulu ukuthi akhokhele ilizwe. Sixhume umfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Udubo ngabantu abaningi njalo eZimbabwe ingasabala bechurch kuphela. Abantu abaningi kuhlanganela omantshi, kuhlanganela abantu abasebenza endaweni eziningi. Baphiwa izinto nguhulumende. Abaningi amabhishops onala akhulumayo ngabantu abalamaplaza abaphiwa nguhulumende. Ngathi ngabantu abadlayo kuhulumende. Ngakho vele bebengathini. Kodwa siyakwazi ukuthi iBhayibheli limgceke ukuthi uNkulunkulu ule ndlela afuna ukuthi abantu ababusayo babambe ngayo abantu abababusayo. Njalo uNkulunkulu ule ndlela akhangelele zona ukuthi nxa umuntu ehlala eZimbabwe kumele impilo yakhe ibe njani. Kumele ukuthi athole impilo ephuphumayo, impilo lokuthula, impilo okuthi umuntu kachaywa nxa ekhuluma ingqondo yakhe. Njalo siyakwazi ukuthi asoNkulunkulu kuphela. Constitution yethu le entsha eZimbabwe iyasinika ilungelo elokuthi umuntu akhulume into ayifunayo, ukuthi umuntu nxa yena umuntu eyisakhamisi seZimbabwe ulelungelo lokuthi njalo alande uhulumende ambuze ukuthi kathi imisebenzi wasuzanika yona ingaphi, i-15 billion ingaphi. Baba Mugabe usumdala kakhulu, sicela ukuphumule lokonke ethanda ilungelo lomuntu ukuthi umuntu akhulume ingqondo yakhe.
Ye manje sizwa bona besithi iBhayibheli liyatsho njalo ukubana umkhokheli ukuze abe ngumkhokheli uyabe ephiwe amandla nguye uNkulunkulu. Uthini wena ngalokho?
Into eyenzakala ukuthi singabala kwabaseRoma ichapter ka 13 uPaul wakhuluma ngakho kakhulu lokho ichapter yonke. Into ayekhuluma ngayo wayengakhulumi ngomuntu, wayekhuluma ngehofisi ukuthi abantu kumele bahloniphe ihofisi kapresident. Kodwa kazange akubhalanga laphana ukuthi hlonipha uMugabe kumbe hlonipha u-Obama. Siyamnika ukumhlonipha ukuthi umuntu anje uyakhokhela ngasoneso sikhathi. Kuthi iBhayibheli libe liyafaka egcekeni khonapho kwabaseRoma ukuthi uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu loyo lesikhundla sokuba ngupresident kumbe umkhokheli kumbe singathi induna, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi umuntu lo aphathe abantu kuhle njalo asebenzele ukuthi abantu labana impilo yabo ithuthuke ibe nhle, ukwenzela ukuthi bakwanise ukukhonza uNkulunkulu ekuthuleni njalo ivangeli likwanise ukuqhubekela phambili. Kukhangele izintandane, kukhangele abafelokazi. Kodwa ungabona uhulumende abafelokazi sebedubeka, izintandane zingafela kudla, kusho ukuthi kulo dubo lohulumende wethu lowesilayo.
Manje khona lokho okukhulunywa yibalaba obishop akutshengisi ukwehlukana kwembono yamakholwa kumbe sithi ukudabukana phakathi kwabokholo?
Hatshi, ngenxa yokuthi i-heads of Christian denominations abantu abazeli abadala bebandla iZimbabwe yonke okuhlanganela iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, i-Catholic Bishops Conference, le UDASISA emele amapostori lamaZion basaka i-statement esimgceke ukuthi bona bacabangani nge-situation le khona ngomumo lo khona kathesi. Njalo kwakungayisibo bodwa khonapho leyo beletha lowo mutho thina be-Christian Alliance lathi asiphakathi kwawo. Kwakule nhlanganiso zonke ezigoqela i-Ecumenical Church Leaders Forum, kusho ukuthi kwakungaso mabandla kuphela kodwa le nhlanganiso ezisebenza ziphuma emabandleni zisebenza la makholwa athikeleli zonke zaba ingxenye eyomutho lo owakhitshwa ngabafundi labo obabona bephuma emaceleni ngumuntu wabezimele eyedwa lebandla lakhe elincane.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Priska Mfumira ubikwa esithi amapholisa acwayisisa ukutshengisela okwenziwe eHarare ngolwesine lapho abantwana abakhokhele lokhu kutshengisela. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe imuli yakoDzamara inanza ukuthunjwa kukamnumzana iTai Dzamara owanyamalala nyakenye. Kodwa umnewabo kaDzamara uPatterson ukhuphe umbiko ebulenjini be-internet kuFacebook esithi akulacala eladalwayo njalo ke sabe kwenziwa ngamapholisa. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazi womnumzana Rejoice Ngwenya othi akulamthetho owephuliweyo.
Umthetho okhangela abantwana uyakukhuluma nge-child labor uthi nxa umntwana esithi yena unika umuntu ifulawuzi kumbe unika upasta ilingi yechechi kumbe uthi niyathatha amanzi yaso child labor leyo ikusebenzisela nje ama-emotion la abantwana laba kababhadalwanga babengaqhathwanga nabantwana ebezihlobezi ukuthi awathunjwayo angiboni lapha kuye-primitive lapho.
Kodwa-ke abanye ngabathi nxa kuyikuthi kwasetshenziswa i-tear gas kumbe kwachaywa abantu abantwana babeyalimala okokuthi lokhu ngesikhiwa ukuthiwa yi-child endangerment ayisikho yini okwenzakala.
Liqiniso lelo ye ukuthi phela nxa amapholisa eyiwo antsho kulo mfana lowana walimala e-ground umntwana wafa lwa singathi amapholisa akhona abotshwa yini nxa kuyiko amapholisa aqala abantu abahuga uzawuga i-violence yiwo abalenkinga abantu bezanu bona emozambique babethumba abantwana besikolo abancane behamba labo empini behlale emakhimbi bebhonjwa ngosmith napha manapha bom bona bahanjiswa i-United Nations so abantu ebuqili babo lobuzwangudlwangu labo buya-expose akula nje njalo abantwana laba angizihloko ezazigalagala zibuletha.
Kutho ukuthi nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo singathi thina kusebenzile yini ukuthi amapholisa engabi locuku kumbe vele bebengasoze bathatha amanyathelo lanxa kungelabantwana?
Kabafanelanga bathatha amanyathelo ngoba kukaningi omama bona abemhlangano lo betshengisela bethwele abantwana abantu bezanuziyo kukaningi beyathenda indawo eziningi belabantwana kungaba yingozi abantwana bayavunyela ukuya ebhoreni ukuyechechi emthathweni benikezwa amapholisamarini kubona abantu bezanu bahambisa abantwana emozambique bebancane bebhonjwa ngokuye nsimisi ngamanapha abhom so i-hypocrisy enjalo asiyivumi akulacala elenziwe lapo.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo owesondo likamzilikazi uthi nguye owakhethwa ukuba inkosi nguNkulunkulu esithi yena uphakathi kohlelo lokukhulumisana lenkokheli yamazwe angumakhelwane ngodaba lobukhosi besindebeleni. Sibuze uKhumalo ukuthi nxa esithi wakhethwa nguNkulunkulu uyabe esithini.
UNkulunkulu mkhulu futhi ukhangele isizwe, bakhangelanga into yelifa, bakhangelanga uKhumalo yedwa, ukhangele lo Ndlovu, lo Ncube, lo Mdenda, lothiyasha lobobani bani bakhangele bonke and usefuna ukungisebenzisa mina ukuthi ngibe yimpendulo yesimilo sabantu bakhe. So okwakhathesi kakukho okuningi ngibona angazi kumbe engcono kungabe sekulokunye okwenzakala ngemva kwami ngingakubizele kodwa kangikwazi nangiyakwazi bengizakutho.
Sekulesikhathi kungelankosi njalo abantu bakhangelele ukuthi inkosi igcotshwe, ungasitshela ukuthi ungaphiwa ubukhosi uhlaliswe ube yinkosi, kuyini kakhulu ongakwenza ukuphathisa isizwe?
Izinto lezi ukuthi azilula ukuzikhuluma zibe sebaleni ngomumo esiphila sikuwo singaphansi kwawo. Kodwa mina ngilo hlelo uNkulunkulu angiphe lona osekule minyaka engilukhangeleyo engilubonayo futhi olubalulekileyo kimi. Kodwa engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu into afuna ukuyisebenza ngesizwe lesi esamandebele yinto okokuthi umhlaba wonke uzabuyize kopa izinto la. Sibise ukuphatheka kwabo ekubusweni kwabo, indlela i-system yabo yokubuseka kwabo nokubusa kwabo nokubusana kwabo kuyabe kuyinto eyabintsha i-fresh emhlabeni wonalo, into ezabakhulula ukuze babe le-contribution emangalisayo ekuguquleni kwezinto emhlabeni wonalo oxokozelayo. Njalo into yakhona ngilayo kodwa-ke ngiyathikazi ukukhuluma ezinye izinto ngoba ukukhuluma izinto zingakenzeki. Izinto lezi zonke zilesikhathi sazo kanti ungeza kuthiwa ngiziwawama emoyeni lula.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Raphael Khumalo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Sinobuhle Ndlela owendele emagwegwe kobulawayo, yena olondoloza abantwana abangamaphahla abazintandane abalamalanga ambalwa bebelethiwe esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Unkosikazi Ndlela uthi ulojile ekamelweni elilodwa emagwegwe lomkakhe kanye lababo abantwana abathathu okukhomba ukuthi sebehlala bebahlanu. Usungula lingxoxo ngokusichasisela ngobuhlobo bakhe lomuyi unkosikazi Nothando Sibanda, unina wamaphahla yena osanda ukungcwatshwa esesemba eNkayi.
Ye, umama wabantwana laba ube ngumama omdala ekwendeni. Umkani lo mkakhe ngaba ubuthi lomnawakhe. Wasesiya mhlaka 31, ehlatshwa yisitabu, wayekhala nesitabu. Ngithi ngiyakhangela isimo sisekhaya, ngasithi ukuthi ugogo wabantwana, umuntu ohlala ephathelile. Lesibhedlela sakhona ukuthi kukhatshana ukuthi abantwana bengazenzaubuhlungu, kukhatshana ukuthi ngabathwalela esibhedlela. So ngase ngokuthi kungukuthi abantwana labo egini ngapha eduzane.
Uhlezi ngaphi njalo le ndawo yini ukuthi bayenela laba abantwana ukuthi bazahlala?
Okay, hey, ngokuhlala nihlezi ngisemagodoni yonke, ngirentile, ngirente ku-one room. Ngabe ngabama abantwana abathathu lomkami bethu zihlalele. Kunabo kunzima sibikile kuzini lapha abantwana labafuna uphapho kwafunamaphapha bafuna izibhuku kunzima singikho ngibengazali ukuthi ngifake kuzuluko ukuthi engiyafuna ukuthi ngisizakale lapha nalaphanyana.
Sizwile njalo udinga uncedo, bayeza yini abantu? Sibonile udaba lakho lokumaphephandaba.
Ye, kukhona esengikutholile. Abantu bahambakela imali ku-ecocash, abanye njalo ngabambizayo ukuthi sihlangane ethawuni benike izipho zabo ezinjengamaphapha lusapho lezibhuku. Akuyeneki sibili kulutshwana singoba nxa ngithi ngiyakhangela abantwana laba igabhe elilodwa bathatha 5 days. Okwabathethi ngikhuluma nje ngamagabha line ngaphela ngoba hey banatha kuyikhafo kuzwayo yena la mapampa hayi malukwane ngeke ngikale ukuthi engingabadonsi lo 3 months ungaba thiya ku 2 months
bona kodwa impilo banjani Munina engabe wabulawa kuyini? Izihlobo zikamoyi zona zithini ngabantwana?
Hayi izihlobo zikamoyi zona ndabo zithi ziyazakwenza ukubona abantwana bavela ekhaya bafonile bathi hayi bathi bayi sizobona abantwana bazabuya ngesikhathi lapho bezona abantwana. Akukho ukho ibhola leyo kuba sasithe njengesifuthu. Bathi kuphile nje ngesikolo lokuthi uthole ukuthi sizobona abantwana ngesikhathi khanye sizokuthi baye esikolo babhadalele isikhathi sokuzima. Ukhuluma kunje ibona laba abanenhlaba abathathu i-term lethe lineyo abangabhadali bathiye kuthi ngikhangele laba abancane okuthi zima zivuka futhi ngabantwana bokuthi babe bengabhadalelwanga futhi esikolo
labo abangathanda ukukusiza ukuthumela imali kubo ecocash ungabanika inombolo zakho
ye ngingabanikeza abafuna ukungcedi ku-0773-678-068 abasekuungceda ku-ecocash
Siyabonga ukuxoxa lawe kuhlelo njalo abanengi bakuchayela ihlombe ngokwenzayo sithemba uzathola uncedo. Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Sinobuhle Ndlela yena olondoloza abantwana abazintandane abangamaphahla abalamalanga ambalwa besanda ukuzalwa esibhedlela seMbuma eNkayi njalo babhujelwa ngunina. Thiyani indlebe njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ubelela ngelihle. Kwezemidlalo lamhlanje kesikhangele imidlalo yePremier Soccer League ezadlalwa kusasa. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBulawayo City enkundleni yeRufaro. Kuthi iHighlanders amahlolanyama ke azadlala leChicken Inn emagumeni eBarberfield. Ingoma ka Mr. Flavor ethi yona nwa baby isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Amabishop akhuthaza ukukhulekela uMongameli Mugabe. Amapolisa abikwa ecwayisisa ukutshengisela okwenziwa imuli yakoyitayitzamara besithi kwasetshenziswa abantwana njalo kumele kubotshwe abantu. Othi nguye owakhethwa ukuba yinkosi yamaNdebele uMnumzana Raphael Khumalo wethekelela amazwe angumakhelwane sazisa ngobukhosi bakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilale.
You have You've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.